lokoko bethu namasiko babethethela mazo sigcina masiko wethu
lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sibonga ngokuthi kambe abafana bakatesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwi entombini kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi nginesihlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale-ke kwele Botswana njalo lo mama-ke usakhile line lezi-ke zingcwethi zamasiko esintu baba Ncube siyakwamukela kuhlelo
njani
siyaphila kakhulu kunjani wena
hayi siyaphila lathi
ye Madube kunjani mama
hayi ngiyaphila kunjani Ncube ndiyadawalale
ya siyaphila kakhulu so akutsho siqale ngoMadube utshaye ngamafitshane sibili Madube kulezi nsuku kuhamba njani abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphostilizwe nje nxa ekhangela intombi
abakhathesi sibe sebetyhiyeli nabafana bakudala abakudala babengakukhombisa inyanga iphele izinyanga ziphele noma ungavumanga abakhathesi vele ukukhombisa oyabe sikhangela ukuthi namhla ngalala khonjiwe ngalala vuza into eziningi njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba sowutshintshile akusafani lakudala
baba Ncube nanti udaba sibili uhamba njani
ya udaba ngiyaluzwa lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebalutshwani sibili obaba bangatshela abashele omama sibili ngendlela yena liyani eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshitshela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula ma ungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto lezane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona
ehe Madube-ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo so-ke wayesinxa ukuqalisa sibili kolapho athini
ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshele ukuthi ubani akutshele nokuthi uyakuthanda ufuna ukuthi uyeva ngumalukazana wangikhaya ngiyephekela umama wakhe athathe sibili isikhathi lawo usahlaba ngaloma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi ye hhayi ngiyavuma manje abakhathesi yikhonapho khonapho umuthi wamawubo njalo yikho sowusenza ukuthi iningi le lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu uyabefoke uhlangana la ikhonapho khonapho wase wavuma wagcina usuwele entweni zipase umele ukuthi ngangiqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuze agcina ubonele ukuthi ijaha ohlangane lawo kumbe intombi ohlangane layo entombeni
kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana maphonga ukuthi khonapho isijumejume nje
ya lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa izozoyalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inumber ngiyendlini sikhulume ngabe sekho lokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphile inumber and lezi nsuku vele ungaphiwa inumber kutho ukuthi sengowakho uzahluzwena inkulumo zangikhontana abantu le mshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoba into zona lezo zokuthi ngama-one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga
ye kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ungamdosa kakhulu kuloku uyenga nje
hayi nzane ngabaleki wayeqinisela aqinisela alinde and akutshele futhi athi nizakulindela akonto uthetha isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu ungabala zibe ngu-four zibe ngu-five ungavumani uze ugcine sesiyavuma sibone ukuthi hayi umuntu lo umuntu okhuluma into engizisayo kumbe ngumuntu ofunayo akusafana ndilakathi isikhathi esingikhule into ze-whatsapp social media abayivele ngaba sebekhombana ku-social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi uyahlangana ngaphi akusekho into zakudala zamasiko yikho usubone ukuthi bangaze benze njalo iyouth yakathesi abasahlali isikhathi eside beku-relationship so kuyizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonga uwena kuphela ngokuthi yinto seyakho uvele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalapho isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesaba ukuthi kubaba bakanyamfuni kumbe ubaba wakhathesi-ke sesaba ukuthi njengoba namkhulela uyenzeni akuhambe ukuthi uyelala kwanti and engaso zemtshele lobhuka ukuthi hhayi mina ngubakonjani ogulayo the uyagcina uyeke ukhonyiswe namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane abantu sibezinye so i-youth yakasisizentisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu uzuze ubone ukuthi umuntu ohamba laye ulesisaseli-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphela
baba Ncube khonapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-address of love piosofa sonke into njalo sakhumbula kuno
eh ngisho siyakukhumbula kakhulu
nani bhala umuntu ethi ya eh
ya waletha isikhathi sasibhala zimthetho eyona liprinti lami wena
sizakuqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ke ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilali
khandela ubaba mkhulubabe lobo logogo khandela ezinye eziziziyokwazi namasiko khandela amanye amasu bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe mandu. Da la, how I turn, what in it?